Akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela. Nxa sikhangela amaphola aseduzeduze, kakukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile, lwana akasekho lo, nguye osephume phambili. Kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa, amaviki amabili, amaviki amathathu, kude kakhulu, kusengatshintsha izinto eziningi. Omunye agqibeleka angabe savuka, omunye njalo aphumelele. Singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump loHillary Clinton. UTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngoHillary Clinton, kwamenza waphela. Ngakho-ke kusesekude, kodwa siyabona-ke ukuthi basadonsisana khona laphana. Kanti-ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobuningi, luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani, kulesiya state kuvotwe njani. Ama-battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala. Ngakho-ke sisezabona, silandelele, sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi.
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize?
Lanxa ziziningi izinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje yizo ezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono. Ngakho-ke yizo ezizakwenza ukuthi omunye awine, omunye alahlekelwe lithuba lokuwina. Elokuqala udaba ngolokuthi omama babe lelungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela eyabise umthetho uhambisana lakho. Okwesibili, kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico. Okwesithathu, isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya. Okwesine, ludaba lwe-climate change lokuthi lithinta njani ezembiwayo, ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa i-climate change. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu ebantwini beMelika, lanxa zikhona ezinye, kodwa lezo yizo ezihamba phambili kakhulu.
Ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho?
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abasha bahamba kakhulu loHarris. Ngakho-ke nxa bengasukuma ngobuningi bangasali ku-social media, basengamupha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela. Kodwa bangahlala, hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo. Okunye futhi esikunanzelelayo ukuthi abasha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama, labasha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change, bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho-ke bangasukuma babe bezahamba kakhulu labambona ekhuthalele lezo zinto. Kodwa kabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni, singazi njalo ukuthi bazasukuma ngobuningi. Kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo.